Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku studio 7 ngolesine mhla ka 7 Mpalakazi 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ongumsekeli kamongameli welizwe umnomzana Phelekezela Mphoko uhlangana lozulu wakobulawayo ezihambela
kodwa ngokuphathene lohulumende kuyadingakala ukuthi umphoko laye umnangagwa bahlale phansi balungise for the sake of ilizwe for the sake of future abantu abethu
le South Africa lithi inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezifuna ukuya ekhaya ngekhisimusi ezingakatholi amapermit azo ezep ziyavunyelwa ukuphuma lokungena elizweni lase South Africa zisebenzisa ama receipt
Kuyajabulisa kakhulu ukuthi sivumelekile ukuthi singahamba noma amapermit angakaphumi sikhiphe izilipho zethu. Ngiyabonga kakhulu impela ngifuna ukuqamba amanga. Ungijabulisile kakhulu ngoba ngizokwazi nami ukuhamba ekhaya ngiyobona ifamily yami.
Abaphila ngokuthengisa izitaladeni sebecele amakhansili ukuthi ayakhe izambuzi ngoba iningi lisebenzisa amagceke. Okubafaka engozini yokudliwe ngulwa.
Ukuswelakala kwama-toilet endaweni lapho esithengisela khona kusuka kwehlise omama isithunzi kakhulu ngoba umama uyamthola esesebugodweni ezama ukuzinceda endaweni ezingekho right futhi ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi usukuthole ezokuthiwa ubanjwe iganyavu ezama ukuzinceda khona ngale.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnomzana Phelekezela Mphoko obecatshe kwele Botswana ubonakale kobulawayo ezihambela lamadodana akhe ethenga isitshebo kwenye ibhutsha. U-Anastasia Ndlovu siphalolo daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Mphoko uphenduke eZimbabwe kuviki edluleyo esuka kwele Botswana kulandela ukubalekela okungaziwayo ngemva kokuhluthula umbuso kwebutho kowaye ngumongameli uRobert Gabriel Mugabe. Ngemva kwalokho umnumzana Mphoko uxotshwe kubandla leZANU-PF ngemva kokuqalwa nguhulumende kamnumzana Dambudzo Mnangagwa ngokusebenzelana lecele le-G40 okubikwa belibhidliza ilizwe ngamasotsha ahluthuna intambo zombuso kumnumzana Mugabe. Umphoko wayehambe kwele Japan ngomsebenzi kuza kuhla ukuthathelwa uMgabe umbuso. UZulu ubengahlalisekanga ngokufuna ukwazi ukuba umnumzana Mphoko ukuphi njalo lokuthi amabhizimusi akhe awe-choppies azahamba njani. Umongameli Mnangagwa usephe inyanga ezintathu kulabo abachaphaza imali yesizwe ukuba baphenduke ekhaya babuyisele leyo mali njalo abasoke bahlukuluzwa kumbe babotshwe. Abanye bacabangela ukuba mhlawumbe umnumzana Mphoko uphenduke ekhaya ngaleso sizathu. Umphoko ubonakele njalo ethenga inombolo ezintsha zocingo ngemva kokuthenga isitshebo. Lapho ebonakala abantu bebembuza-buza imibuzo kodwa yena ubebobotheka kuphela engaphenduli ngitsho. I-Studio 7 imtshayele ucingo kunye lamadodana akhe kodwa akula ophendulileyo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi akulanto ezakwenzakala kumabhizimusi kamnumzana Mphoko ngaphandle kokuba bakhulumisane lomongameli Mnangagwa balungise ilizwe.
Ngabe usize emabhizinisini akhe lawa othophisi angithi vele bekulosiqoqoqela umphoko nguyokhangeleyo ezamabhizinisi angiboni ukuthi kuzaba le effect eyangaphi kodwa ngokuphathene lohulumende kuyadingakala ukuthi umphoko laye umnangagwa bahlale phansi balungise for the sake of ilizwe for the sake of future abantu abethu
engena ukuba ngumsekeli kaMongameli uMnumzana Mphoko uhlale eweteleni okomnyaka lenyanga ezimbalwa okwasolwa ngabantu abanengi. Osakhulayo uMojalifa Mkhwele uthi uMnumzana Mphoko amacala akhe uyawazi njalo lokukhula kwamabhizimusi akhe ngesiphangiphangi kuyasolisa ngakho kumele abhekane lomthetho uma emsulwa yiwo ozamkhulula.
Le akumangalisi ukubona obengumsekeli kaMongameli uMphoko enyamalele chawutshani. Kuyatshengisa ukuthi icala lakhe uyalazi. Simbonile uMphoko esakha inkala kathi yebhizimusi ekhulayo. Nanku sokuvuka kubotshwa abantu akade behulumende besenza ukuganga betshontsha izimali sechawutshani. Icala lakhe uyalazi.
Uma kulandelwa isisekelo sombuso, uMnumzana Mphoko bekumele aphathe isikhundla sokuba ngumongameli ngamalanga uMongameli Mnangagwa engakagcotshwa. UMphoko waxotshwa ebandleni kodwa idale lephalamende sekumele lilandele indlela zokumisa umsebenzi zona ezingekenziwa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umahluli wedalele High Court eHarare unkosikazi Edith Mushore uthwalise nzima umtshutshisi wesicelo sokuphiwa ithuba lokuhlawula imali yebail kaMnumzana Ignatius Jombo obengumphathintambo wezemali esithi ubevalelwe okungekho emthethweni ngoba wedlulisa isikhathi esivunyelwa ngumthetho. UJombo wetheswa amacala ambalwa, wathunjwa ngamasotsha emzini wakhe wavalelwa okwamalanga ambalwa andubana asiwe emthethwandaba. Umtshutshisi uMnumzana Edmond Nyazamba wehlulekile kuphendula imibuzo yokuthi kanti vele wayesiwe ngaphi uJombo okwamaviki amabili. Umahluli uMshore ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe lamhlanje ngokuya kwesikhathi. Abathumela imali eZimbabwe bengaphandle kwelizwe bathi izihlobo labangane zihlala isikhathi eside zingakatholi imali le ngenxa yodubo lokusilela kwemali ekhaya. Amanye amankampani okuthumela imali athi sekulenani eliphezulu labaphenduka ukuzothatha imali yabo ngoba ingafikanga ngesikhathi kulabo abathunyelwayo ekhaya. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Esinye isisebenzi kwinkampani yokuthumela imali eWestern Union eGaborone sitshele iStudio 7 ukuthi baningi asebegcina bephenduka bezocela ukwesula isivumelwano sokuthumela imali ngoba bebona sekuthethe isikhathi eside ukuthi imali yabo ifinyelele ihlobo labangani ekhaya. Kodwa isisebenzi seWestern Union sithi bona njengenkampani yaseBotswana abalamandla kangako ngokwenzakala eZimbabwe kudaba lokusilela kwemali. Uthi bona batshelwa ukuthi imali khona eWestern Union eZimbabwe njalo kulabanye abathumela imali langalinye bayithole ngesiphangiphangi. Kodwa omunye okhulumele Studio 7 ukhala ngokuthi lokhe wathunyimela imali sokuze phose kudlule inyanga ethola kule mzila emide kumbe imali ingekho uma isithi uyayithatha.
Sesihluphekile kakhulu, sihlutshwa indaba ye-Western Union. Sathunyezelwa imali ku-11 November, kuzobela namuhla sengitshitshe ngatshitsha nsuku zonke kuthiwa buya kusasa. Imali yakhona kayitholakali. Into eyisimanga ukuthi Western Union ithathelana imali nxa ingasoze izayihlule kuphinde dispatche ngapha. Futhi nxa abantu sebeyiphiwa imali, sebeyiphiwa i-bond note kanti ithunyezwe ngama-US dollars.
Kukanti omunye weZimbabwe uthi lo umlando kumongameli omutsha uMnumzana Emerson Mnangagwa ukuthi alungise udaba lokusilela kwemali.
Mnangagwa kumele alungise indaba le yokungabi khona kwemali ngoba lanxa sesithumezela isihlobo zethu imali ngama money transfer agency lawo kaziyitholi. Uze ucine uyireversa imali yakhona ngoba kuyabe sokufika isikhathi sokuthi ngeke bebelokhu beyigcinile. And lapho uyireversa awusatholi i-transfer charge yakho, usulahlekelwa imali and kuyinto embi kakhulu lokho.
Kumlayezo yokukhankasela amabhizimusi, ama-advertisements, amakhampani amaningi okuthumela imali eZimbabwe aseqinisa kakhulu ukuthi imali itholakala khonapho khonapho ngesikhathi ama-customer angasila qiniso ngendlela eziphangisayo zokuthumela imali. Udubo lokusulela kwemali emabhanga eZimbabwe luya lusiba lubi kakhulu kungela sisombululo. NgoMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeSabron kuleBotswana.
Zulu seqalisile ukukhathazeka kakhulu ngamasotsha agcwele indawana yonke okwenze lolu daba lusiwe edalele eParliamente izolo. Selokhu ibutho langenela ezombusazwe kuhlelo oluthiwa Operation Restore Legacy ekuqaleni kwenyanga edluleyo, amasotsha aseyiwo ayenza umsebenzi wamapholisa. Izolo udaba lolu lwethulwe emthethwandaba amalunga ebandla le-MDC esithi lokhu akukho emthethweni. Sixoxe lelunga ledale elimela isigaba seBinga North umnumzana Prince Dubeko Smanda othi umongameli Emerson Mnangagwa sokumele aphendulwe imibuzo ngamasotsha la.
Amasotsha aphuma esithona ayenza i-Operation Restore Legacy. Kati ke yathi siphelile i-operation Restore Legacy yona leyo ngoba abantu babekhangele ukuthi ngeyokuthi kuncedisana ukuphuma kukamgaqo. Sesibona amasotsha elokhu eqhubekela phambili esibakhona endaweni okungajwayelekanga ukuthi abekho. Lezo ndawo kufana nendawo ezifana lasemgwaqweni kuma-roadblock. Lezo ndawo kufana nendaweni lapho okuthengisela khona ama-vendors laba abathengisa emgwaqweni. Betholakala amasotsha esibangayi labo kuthiwa khona bayaxotsha abantu bona labana kanti ungasomsebenzi wabo. Tholakale ukuthi amasotsha kuthiwe khona endaweni enje babophila abantu nje batshayile abantu. Osokusenza ukuthi-ke ama-Zimbabweans aqalise ukuzibuza ukuthi kanti ne-Operation Restore Legacy iyaphela nini. Njalo sisasephansi kombuso yini wentando kaZulu kumbe sesiphansi kombuso wamaLutho. Ukubekile yomnumzane uGonesi ukuthi khona ngomthetho weConstitution yeZimbabwe isotsha lingaphuma kuphela ebharakini ukuthi liye kwenza umsebenzi wokuncedisa abobunye umsebenzi nxa kuthe kwabonakala ukuthi sokulodlakela olufuna ukuthi amasotsha abe ngasezistrithini. Lokho nje kwenziwa ngenxa yokuthi umongameli welizwe uyabethe wapha-ke imvumo ukuthi amasotsha kawayenze njalo. Kanti lokho yinto engazange izwakale ukuthi khona umkhokheli welizwe uke wathi amasotsha ngawabe khona ezitrithi.
Manje kuyini osokuzenziwa kathesi ngemva kwakhona okosokwenzakale edalela ePhalamende?
Okumele kwenzakale ngomthetho njengoba usika esekeliwe ngalokho ukuthi khona abantu beZimbabwe, izalana zeZimbabwe zifuna ukuba kwazi ukuthi kanti vele izinto ziyisimo kanjani. Kuqakathekile-ke ukuthi khona uspeaker ekhulumisane nomongameli welizwe, umongameli welizwe ebuye ePhalamende ngaphansi kwesahluko 140 eseConstitution yeZimbabwe ukuthi ebuye ezophendula leyo mbuzo esuke kubameli, ngoba abameli phela bakhulumela abantu. Kanti leyo mbuzo imibuzo yakhona mnengi kakhulu. Sikhuluma kanje siyakwazi ukuthi abantu abafana lo Ignatius Chombo sizwa kuthiwa babotshiwe njalo, babotshelwe i-corruption. But okusokusimangalisa ukuthi uthe eseqatsha-ke seqamba ama-ministers ukabhinethi yakhe wabeka wafaka ama-ministers awaziwayo ukuthi khona acatshangela ukuthi ake aba involved ku-corruption. Bese kusiba-ke nembuzo yokuthi apho uqinisile imlundoda kumbe ukubopha laba oChombo nje kubotshwa kokuthi khona umthetho usebenza kwabanye kawusasebenzi. So yiyo imibuzo eminingi elokhu ekhona esifuna ukuthi khona ebuye ezoyikhuluma ngasedale lePhalamende ukwenzela ukuthi abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi kanti vele lapho esiya khona kunga. Kanti njalo kufana bekuthatha kwakhe ama-generals esewafaka kukhabhinethi lokuresigna emsebenzini wabo bengakaretire izwe kuthiwa khona sebengama-ministers. Abantu bayazibuza ukuthi pho i-Operation Restore Legacy leyi yayisenzelwa uZulu weZimbabwe kumbe yayisenzelwa wona ama-generals ukuthi engene kuhle embusweni. Imibuzo yonke leyo okufuza ukuthi umongameli-ke ebuye ezoyiphendula.
kanti vele yena uZulu uyathakazelela inokwenzakalayo. Bananga sabona begcwele abantu ezidaladeni beqabutsha imbobho yamasotsha bebathakazelela. Kathe sikaba sabafunini.
Esakubonayo mhla ka 18 November ikho okwabonakala eJerusalema uJesu engena egade ubabheke abantu bayathakazelela idonki balibamba balicabuja balenza konke okuhle kanti kwakungayisikho ukuthi abantu babethakazelela idonki. Abantu babethakazelela uJesu. Uyafana ke namhla ka 18 September abantu into ababeyithakazelela ikuhamba kukaMgabe. Ambona ukuthi amaZimbabweans ayethakazelela ukuthi nxa uMgabe sehambile kasibuswe ngamasotsha. Ngoba phela nanku kathesi sesithi la kuma roadblock nxa ufika ku roadblock uyathola ukuthi sesibuzwa lezithupha. Abantu sebethatha ngokwethuselwa kakusazwakali ngokuthi kanti vele ilizwe liphakathina kwengozi yokuhlaselwa ngubani ikuyi-exactly okwenzakalayo. Abantu sebeqalisa ukuba nembuzo ukubathakazelela lokhuyana abakwenzayo kenye lokwesaba ukuthi khona kungani sokuhamba kuncipha ngoba into kwakwenjongo yabo babeyifuna nje ukuthi uMgabe ehambe. Ukuhamba kwaMgabe sokusitsho ukuthi hayi amasotsha ayabuyela endaweni yabo. Ungasikuthi sifuthi amapholisa abuyele kuma-roadblock akho ngoba phela labo basiphilisa impilo engalunganga. Ungangcono bonke bengabi khona kulowo mgwaqo abantu beqalisa ukuzihambela
kuhle. Lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, ilunga ledale lephalamende omela isigaba seBingani North, ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseHarare. Ege sikhangele esivela kwamanye amazwe. Ele Australia selivumele ukuchada kwaba lobubi ubulili bunye. Idale lalelo lizwe elilamalunga alikhulu lamachumi amahlanu livotele ukuthatha lelinyathelo kwaba labane kuphela abangavotelanga lomthetho. Abavoti beNepal bayakhetha inkokheli kukhetho olugqiba umhlahlandlela wombuso kantando kaZulu ngokugcweleyo okwakuqala. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luthi inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezifuna ukuya ekhaya ngekhisimusi ezingakatholi ama-permit azo awe-ZEP ziyavunyelwa ukuphuma lokungena elizweni zisebenzisa ama-receipt ezicelo zala ama-permit njengoba ama-permit ezilawo manje ezaphelelwa isikhathi mhlaka 31 Mpalakazi. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Izikulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezingakatholi amaphemithi azo eZimbabwean Exemption Permit ZEP besesikhathazekile kakhulu ngokuthi zizavunyelwa na ukuphenduka kwele South Africa zingahamba ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Amaphemithi ezSP asetshenziswa ngabeZimbabwe laba khathesi azaphelelwa isikhathi wonke mhlaka 31 Mpalakazi. Umqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa uMnumzana Mkhusela Pleni uthi bonke asebefakile izicelo zokuthola amaphemithi abo eZEP abahambe bekhululekile ekhaya ngoba abasoke behlutshwe nxa sebephenduka ngosibandlela.
Kuba khoke ixhala ke liba khona into ba kufika uDisemba sizawuhamba kanjani. Sifuna ukucacisa ke into ba no uzawukwazi uhamba as long unala passport yakho enesa sticker seZSP and uapplyishile uzawukwazi uba uhambe ubheke ekhaya uphinde ubuye ngoJanuwari.
Kule ndlela ezimbili zokufaka izicelo zokuthola amaphemithi yeZEP, uhlelo lokuqala ikufaka isicelo ebulenjini be-internet ekhelini yenkampani ye-VFS Global ubusubhadala imali efunakalayo. Uhlele njalo labe-VFS ilanga lokuya mathupha emofisini abo. Lolu hlelo lulamareceipt afakaza ukuthi usukwenzile lokhu. Inyathelo lesibili ngelokuya mathupha emofisini e-VFS lakho othola njalo ireceipt efakaza ukuthi usukwenzile lokho. Isimemezelo lesi sesithokozisa abaningi beZimbabwe. Isalwane seZimbabwe unkosazana Ethlove Sibindi uthi bese bekhathazwa ukuthi baza kwehluleka ukuya kudla ikhisimusi ndawonye lesihlobo labangane.
Kuyangijabulisa kakhulu ukuthi sivumelekile ukuthi singahamba noma amaphemithi angakaphumi, sikhiphe izilipho zethu. Ngiyabonga kakhulu impela, ngifuna ukuqamba amanga. Ungijabulisile kakhulu ngoba ngizokwazi nami ukuhamba ekhaya ngiyobona ifamily yami. Konke engingakutsho nje ukuthi ngiyabonga to South Africa. Lapho sihluphekile ezange ngize silahle, ngiyabonga kakhulu.
Lobanje uhlelo lokufaka izicelo obulenjini beinternethi selwavalwa. Isikhathi sokuthi abafuna la amaphemithi bayefika mathupha ehofisini ye-VFS sizaqhubeka sivuliwe kuze kube sekupheleni ungazibandlela ngomnyaka ozayo. Mina Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. la ngo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethule VOA Ndebele. Land of sunshine.
Iningi labantu lithi belilethemba lokuthi ukuphuma kukamongameli Robert Mugabe embusweni kuzabangela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke, impilo zabo zibe ngcono. Umongameli Mnangagwa ithatha intambo zombuso wathembisa uZulu ukuthi uzasebenza nzima ukuthuthukisa umnotho welizwe. Kodwa abanye sebelokuthandabuza ngoba besithi impawu zikahulumende omutsha zikhomba ukuthi akusoze kube lomahluko omkhulu phakathi kamnumzana Robert Mugabe lomongameli Mnangagwa. Ukuze sihlaziye lolu daba, uStandekile Mhlanga weStudio 7 uqale ngokubuza ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi ukuthi kuyini kahle kahle okungenziwa ngumongameli omutsha ukuthi athuthukise umnotho welizwe.
Kuningi ngoba okokuqala ukuthi kumele aqale ahlolisise ukuthi okwenze umnotho waguqa waze waba kulesi simo esosona ngaphansi kombuso kaMgabe kuyini? Kudalwa yikukhwabanisa, i-corruption, kudalwa i-cabinet ebanzi enkulu njengoba sibona yena nakuthe ma esengena wenza into efanayo. Njalo uma sesibheka zona ezokukhwabanisa, abantu esibazi ukuthi bebevele betshontela uZulu imali yibo abathetheyo bangena bakhupha uMgabe nabantu bakhe baqhubeka bona ngokuganga kwabo. Akusokasukuyele noDonathan bobabili kuphela lunoTshombo akakwenza lokhu. Bona ziyingqungquthela zakhona ezingenileyo ezaziwa ngobusela. Bekumele ukuthi kunje bavule ubudlelwane obutsha lalabo abatala izimali bangaphandle, esingathi thina ama-FDI, Foreign Direct Investment, ukuze lezi zimali ezingangeni phakathi kwelizwe ziqale ukungena, zivule ama-industry asebenze, athi ma esesebenza adale imisebenzi. Kuningabe bengakwenza emasimini, umhlaba okade uyodala imisebenzi nokudla ukuthi kube khona, noma phela uma ukudla kungekho abantu belambile imisebenzi ukuthi bekhona kulula. Amapulazi lawana angasasebenzi yokulaqala ukusebenza khiqiza ukudla kube khona, kube njengalokho kwakukhona belithatha kusimizi. Kuningi kakhulu abangakwenza, kodwa-ke sibona sengathi ngenxa yokuthi bangabantu banye lalaba ababakhiphileyo, into nje abayingenele ukuthi baqhubeke besenza ubugovu, hhayi ukuthi batshintshe isimo sezinto ezibabo.
Kodwa sibonile owebutho umnumzana Chiwenga kanye laye umnumzana Mnangagwa bekhuluma ngokuthi hayi bazimisele ukuthi beguqule umnotho welizwe. Sicabanga ukuthi labo babona ukuthi bengakwekela lokho kuzafanana lo bengasatholi usekelo. Ngezinye indlela lokho ungabathembi yini ukuthi bazimisele ukuthuthukisa umnotho welizwe?
Umlomo awugcwalelwa mfula, noma ngubani khona lokho okutholo angakutho, ngoba bayazi ukuthi yizo yiwo umculo ofuna ukulalelwa ngabantu ngenxetha ezindlebeni zabo. So bazokhuluma khona lokhu abaziyo ukuthi kulindeleke ukuthi bakukhulume, kodwa besazi mhlobo ukuthi abasoze bakwenza. Kuzomela uma bezokwenza kuphumelele balungise ubudlelwano belizwe laseZimbabwe nalawo mazwe angaphandle okumele avule imali ethi imali phakathi kwelizwe. Uma kuyukuthi labo abantu bayaxhaswa yilawo mazwe, especially amazwe asentshonalanga, hhayi umahluko sizowubona. Kodwa okungisolisa kakhulu yikuthi zona lezi zigebenge ezingenileyo yizo ezingamasela amakhulu ukudlula labo abakhithiweyo. Yikho ubona sengathi alukho udokoza ukuthi kungaba nomahluko ngakhona.
Alo ke umnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe. Isiphathamandla sebandla lezanu-PF umnumzana Joseph Juma utshele Studio 7 ukuthi kufanele abantu benike umongameli Mnangagwa ithuba lokuthi asebenze lingaphangi limsole yena isanda kungena embusweni. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni sebecele amakhansili amadolobha ehlukeneyo ukuthi bayakhe izambuzi njalo bazigcine zihlanzekile ngoba iningi lisebenzisa amagceke, lokho kubafaka engozini yokuhlaselwa imikhuhlane kumbe ukudlengulwa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma esemhlanganweni wabaphila ngokuthenga bethengisa obukobulawayo izolo, unkosikazi Caroline Ncube uthe ukusweleka kwezindlu ezincane kubehlisa isithunzi ngenxa yokuthi bazinceda egcekeni njalo kubafaka engozini yokubanjwa iganyavu lokuhlaselwa yimikhuhlane. Iningi labathengisayo ngomama njalo bathengisa belabantwana abancane abadlalela endaweni ezingcolileyo.
Ukuswelakala kwama-toilet endaweni lapho esithengisela khona kusuka kwehlise omama isithunzi kakhulu, ngoba umama uyamthola esesemgodweni ezama ukuzinceda endaweni ezingekho right, futhi ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi sukuthole sokuthiwa ubanjwe iganyavu ezama ukuzinceda khona ngale, le mkhuhlane yamemetheka sibili kakhulu.
Kwamanye amadolobho afana leHarare kuhlezi kuvele imikhuhlane yesihudo efana le-typhoid le-cholera. Omunye njalo wabathengisayo unkosikazi Similo Gwebu uthi ingcekeza leyi ibangela impukane ezisuka ziyehlala phezu kwezithelo kanye lokunye okudliwayo abakuthengisayo.
Abantu bazincedela emkodweni, lokhu kudala ukuthi kube le ngcekeza ebiza impukane. Impukane lezi zisuke zibuye lapho, zisuka lapho engcekezeni zisuka zibuye lapho thina esithengisela khona ukudla kwethu njengoba sithengisela phandle.
Elunga ledale lephalamende lakobulawayo unkosikazi Jasmine Tofa uthi kuqakathekile ukuthi kulungiswe izindlu ezincane ukuze omama bebe lendawo ezihloniphekayo lapho abangazinceda khona.
Kuqakathekile ukuthi isigaba lesi ese Cross Border and Vendor Association sikhangelwe ukuthi lapha abasebenza khona kuhlanzekile. Singakhangela njalo ukuthi kulabantwana amankazana nxa befuna ukuya ngaphandle akula ma-toilet, kumele balungiselwe ama-toilet.
Emadolobheni afana leHarare leMashwingo, ibutho lamapholisa bebedudula abantu abathengisayo bethi bafuna kuhlale kuhlanzekile. Laloba kunjalo, kobulawayo lokhu bekungakwenzakali. Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors Trust, umnumzana Mike Ndiweni, uthi bebengakezwa ukuthi abathengiswayo bazadudulwa, kodwa umansipala wakobulawayo wayefake isinqumo esokuthi kasoze asuse abathengisayo. Ugcizelele wathi ukususa abantu abathengisayo kobulawayo akulunganga ngoba kusaziwa ukuthi amakampani avalwa njalo iningi labantu liphila ngokuthengisa ngoba lingelamisebenzi.
Besindakezwa thina njengenhlanganiso eyibulawayo Vendors and Association ukuthi amasotsha namapholisa bazahlasela badudule abantu abasebenzayo. Sizwe kuphela nje bone ngithi sibone imessage ebibhodabhoda lapho emafonini kuba ukuthi abantu abakusuthi avenue basuke ngoba siyezi sikhukhula.
Isikhulumi sikamansipala wakobulawayo sithe asilalwazi lokuthi uhlelo lwamapholisa lamasosha luza kwenziwa yini kobulawayo. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa bebelomhlangano omkhulu kobulawayo obuhlanganise amadolobho aweZimbabwe kunye lamazwe ambalwa aweSadak, bezama ukuthi babe lamacebo angabancedisa ukwenza impilo zabantu abathengisayo zibe ngcono nxa behamba besiyathengisa. Umhlangano lo uveze ukuthi abantu abathengisayo baletha imali eningi esikhwameni sikahulumende kodwa abananzwa ngendlela eqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Silugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sisithi asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama. Igama ngo Chris Gande. Lisale.